Bengilayo umongameli uadvocate Nelson Chamisa sihambe savakatshela abantu abagogekileyo labantu abadala labantu abazintandane ebanikeza ama-Christmas hampers. Umlayezo abanike wona uthe kabangalahli ithemba ngoba inguquko isendleleni. Do not lose hope because change is on its way. Umbiko ovela kupresident advocate Nelson Chamisa maZimbabweans umnyaka oka-2019 ubungumnyaka okade ugcwele izinhlungu eziningi sidubekile kakhulu njengamaZimbabweans kodwa u-advocate Nelson Chamisa uthi yena umnyaka ozayo oka-2020 silethemba njenge-MDC ukuthi uzaletha inguquko ezaguqula impilo zabantu abaningi sikhangelele ukuthini kuzokuba leZimbabwe engcono kulale esilayo kwamanje.
Inkulumo ezizanywa ngubaba uThabo Mbeki yena owake waba ngumlamulankunzi kudaba lweZimbabwe kukhona yini ezingaphuma lakho kube yisipho sabantu beZimbabwe somnyaka omutsha oka-2020?
Okwamanje akukabi le guquko sibili kumbe esingathi ama-developments azwayo kodwa into amaZimbabwe amele bayinanzelele ukuthini siqede umnyaka wonke lowo njenge-MDC sicela ukuthi kube lonamlankunzi bona abezane baqede umnyaka besithi inkinga enkulu ngomnotho wesizwe ngama-sanctions kodwa umnyaka uthe uphela kwaba lethemba ukuthini sokuzaba lo mlamulankunzi ozancedisa ukuthi amaZimbabwe ahlale phansi ndawonye basebenzelane ndawonye. Thina asimnqusanga lapha eZimbabwe upresident Mbeki kodwa esikwaziyo uthe sinqusela ukuthi sihlangane laye savuma ngoba thina njenge-MDC siqede umnyaka wonke sisithi ukuthi iZimbabwe iye phambili. Udaba olukhulu asoma-sanctions yikuthi thina njengamaZimbabwe sihlale phansi ndawonye ngesilungu kuthiwa yi-all inclusive national dialogue with an international mediator mutual acceptable. So thina sithi indaba ezinhle for amaZimbabwe ukuthi upresident Mbeki ubuyile uhlakulele insimu esikwazi ukuthi ini sizovuna kwelinye ilanga. Singathi upresident Mbeki lihlolanyama ulihlolanyama upresident Mbeki ukuthi sokuzaba lenguquko eZimbabwe ngoba thina njenge-MDC siyajabula ukuthi sokuvunyelana even 2 weeks ago iZANU-PF ibizikhuluma ukuthi asifuni umuntu emzini ukuthi abe ngomlamulankunzi kodwa namhla nanko uMbeki ukhona. So konokuthi uMbeki ubuyile lo president Obasanjo ubuyile bobabili ngamahlolanyama ukuthini sokulo kutshintsha kwengqondo kumbe komqondo usadak naku-AU ukuthini asondaba yama-sanctions yindaba yani yokuthi amaZimbabwe asebenze ndawonye. So sicabangele ukuthi umnyaka ozayo yindaba yabo inkulu ukuthini national all inclusive dialogue yindaba esiyabe siyipusha.